Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alithumi lambili awebandla eliphikisayo LSCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently beinterpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa. Kodwa ibandla lesi sisilikuchaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
Izalo isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badle inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alithumi lambili awebandla eliphikisayo leSCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende kobulawayo yi-High Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe-nomination court isikhathi esasihleliwe yi-ZEC sesedlule. I-Supreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha e-CCC esithi wona i-High Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla lezanu PF baya kuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowodza yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkanjo njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo yikuthi i-Supreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho, sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangelele ukuthi kwesinye isikhathi i-Supreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho ye-Supreme Court, igcine esingathi thina yi-dignity ngesikhiwa, ukuthi i-Supreme Court iyabe ikhangelelwa abantu njengedale elilesisindo kumphakathi.
I-Supreme Court ingavumelana le-High Court ukuthi ayi ilaphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube le mhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenze ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi kukanti-ke bona abe-ZEC abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakatshayi kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngaphi so ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngaphi isiya ngaphi thina sikwaziyo ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uqoqe lolwelamalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe eseCountryburg use wacongratulata amacandidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni. So kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa okunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena loba buphetheyo ese okuzaba ngumbuzo yokuthi i-coincidence yangkhona ngoba umnyuzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kule nsolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial so mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo okunye okuyabe kukhangathekile ukuthi kwenzakali yokubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TPC liyabakolota ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga abantu bakobulawayo lebandla le-TPC kufuzeni bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi so uma abantu babo sebekhishiwe kuye kuqakathekile ukuthi besapoti amabandla amanye ukuze kuvinjele izandla.
Siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga leZANU-PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa. Inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kaModi engubona kungenzakala ngoModi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi uModi ukhitshiwe kakulokho vele kangikukhangelelana uModi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteke ezintweni ezininginingi yibo ababe ngosomabhizimusi yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka uModi engani yathinteka entweni zegolide lemuli yona lesiphethe so ukuthi sikhangelele ukuthi uModi namhlanje ngavuka ekhitshiwe hhayi singasibo bantu abakhulileyo uModi usebenza labo labana abantu.
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwaNtuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethule lamazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphendela lesi silembhede ngamachuma amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isiphendela esinje. Isiphendela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwisa mfundo uMthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZanu PF edale ephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki lapha eCowdrey Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isiphendlela. It's well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yomfutho abantu beCowdrey Park bazakhulula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi i-ambulance ezabe ithwala izigulane besiyasizwa ekliniki.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathunqa. Yazizwela nani? And in the Second Republic we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ilale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ivuyele kontutu ziyathunga ibe ngontutu ziyathunga eyayiyikho khona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele iZanu PF
10 August.
Kufanele kanti njengoba uMthuli Ncube we've seen the development esiyenzakele nje in a short space of time for the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo somelo weBritane eZimbabwe ngokusetshenziswa kwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZanu PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala eseStonebridge eseseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesisi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abe ngokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi president njengoba engumuntu ofanele ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icala lise court kakula muntu ofanele hambe khuluma ngalo thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo 4 o'clock icubungula i-appeal yena sehamba sisiyatshela abantu eCowdery Park ukuthi ubaba uprofessor Ncube Mthuli seyi-NP is an opposed kulokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into esen-S engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi subjudice iyazila ngoba lapha sibona ngani into zifuna ukuinfluencer i-High Court ukuthi njengoba upresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu-MP ano-opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umuntu omdala ufanele ekhulume iqiniso okwenza ukuthi abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uprofessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela ku-United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa aba ngabanye abantu abathiwa bazibiyele bodwa hatshi bona banabantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye sibatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iward 1 babuya bazahlala khonaphana okwesine sibona abantu bephiwukudla begikeli amachikeni inabo nje beholwa njengenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yiphovathi basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu yizinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-CCC abaholwa ngubaba u-Advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele iStudio 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
ngomandla Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaJiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uJiwenga owayegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCowdery Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngalokho ke asisezamenini ukuthi ukuthi kube lenguquko sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasithiya kuphi bantu bakithi
sivoteni ngokuthula singabi lendaba noma kulokuhlukuluzeka but asikufake nenhliziyweni sisebenzise uthando lwasenhliziyweni ngiyabona
Studio 7 Studio 7 salubona ndinjani nga pho ha no thina siyaphila nga pha ngutsunami lona udabulamlulana le ndoda yakobulawayo ungazi noma nguthabango noma ushabalala owayekhuluma ngokuthi khona i-leadership ye-CCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi uba bekunama-structures and everything but akafundi if izanu PF nefazi could infiltrate i-CCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama-MP what more if lento yenziwa kudala bangaki ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyi leader manje wona mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini eqiniso bangu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla uTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanxa kulabathi usegugile yena umongameli Biden
uJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats singathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president so ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bathethe ilida entsha ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrats uJoe Biden lokho ukuthi usegugile yebo siyakuzwa kodwa umbuzo okumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe and masibona thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhanye ingathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9% khona manje useyehlisile i-inflation isiku-3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle idola liqinile i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance ukuthi inganqoba against iRussia so konke lokhu izinto ezinhle kakhulu so okokuthi ugugile lokho I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo
lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhlobo zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. Kodwa ibandla le-CCC likutshaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.